akesi mbona kuza hlupha ngoba esiyiphendela ngesikahulumende amanesi athathwa arikhutha khonale uhulumende yayenza online konke kwenziyara sokwenziwa ama-interviews ke nasesithola-ke elisu ukuthi hhayi linathathani lo lalo asinamandla ukuthi sithi hhayi lo asekufuni kumbe lo uvela ngabo yikho mbona kuzahlupha kusasa kungaba yindulo kwaqhawu-ke sokulwisana-ke khonapho
singathi-ke ababuya khonapho po ungabatshela usidini ngoba bacabanga ukuthi enxa kwenziwa khonapho
singathi abantu ababengabathi bacabanga ukuthi ngama-student uhulumende yena ukuthi hhayi akumelanga babuye ngoba kuyalo kumngeni uhulumende isibhedlela sakhe nguye odeploye abantu so umuntu angeke azibuyele afike ethi khona yena efuna ukungena ekilasini aqalise i-training kuyabe kungekho emthethweni lokho kuyayenza ukuthi baboshwe ngamapholisa
singathi abazetshengisela futhi bathi babe begida behlabela khonapho befisa ukuthi khonokho osokwenzakele kubiselwe emuva kungasaqhubekeli phambili abantwana laba bangende bakhitshwe kambe kwenziwa khonokho
abantu bayelungelo bekwenza izinto labo kodwa kuyamele ukuthi nxa besenza njalo njengo umbuso walo uhulumende obusayo kuyale kumele ukuthi nabale policy clearing ngoba laphana esibhedlela kuyabe sengani ba-trespasser nabe ngela police clearance engabotshwa
ye phosela okugcina-ke baba khonapho
abantu bakithi nxa bona bekhala kumele balande uhulumende khona ngale harare beyikhuluma labo khonapho lapha khonapho empilo isibhedlela silapho ekobulawayo kula bantu okuthiwa ngama-politician kulama-m p kulandwa ngaphi bona abantu yibo kumele ukuthi ngabamele abantu ayikhona ukuthi abantu bavuke babuya bezotsha itoyitoyi bebotshwa ama-politician angaphi yini ilizwe engalisho ukuthi abantu laba kabakhulume ngama-politician abazahamba bebakhulumele harare ngalo.